ngifuna ukuthi ngikhulume iqiniso. Thina sibuhlungu ukuthi khona, you know, izinto asenza khona asiyazi ngakithi njengebandla lezaphu. We cannot be seen glorifying him. Sibe silokhu sisithi hayi even emfeni, hayi sifanele ukuthi sihambe. And even ngabe sinosiwe vele sibe singasoze sahamba. Thina njengebandla lezaphu asila connection laye whatsoever. Sikhuluma ngendaba eGukura Hundi. Indaba eGukura Hundi is not a closed chapter. And therefore, ilokhu isabuhlungu, silokhu sisazi ubuhlungu. Number one. Number two, ukuthi ilizwe libe nje indaba yakhe uMgabe. UMgabe wathola ilizwe leli lilizwe elilihle sibili. Into ayefanele ukuthi ayenze ukuthi khona a-improve on whatever was there. But unfortunately, into ayenzayo wabulala ilizwe leli leZimbabwe. Khathesi akula msebenzi, abantu sebezihlezi ezitaradini, izibhedlela azilamithi, akula rule of law eZimbabwe. Abantu bayabothwa, abaningi bangena emajeli, vele kungela ama-charges azwakalayo ukuthi umuntu ubotshelweni. UMgabe wayevele engumuntu othethisa umuntu wonke, umhlaba wonke. Wayenganaki ukuthi omunye umuntu ucabangani. Wayecabanga okwake kuphela esidla izimali, i-corruption ijikelele. Benikana la lezimuli zakhe nabangani bakhe.
Lithini ngabe ababengabezapho abalokho basala laphana kuzanu PF?
Basala ngobana bevele besidla. Nxa umuntu usidla phela ukuthi ususuka usufihla enyamazaneni ebivele imnandi, awusozoyenza njalo. So bona bekhonale, they are just enjoying the fruits and the honey aya ekhona ye-corruption yezanu PF. So it's up to them ukuthi babe ngama-members ezanu, kumbe ngabe ngama-members e-MDC, kumbe ama-members ezapho, awumuntu obotshela ukuthi abe yimembe.